siqinise ukuthi siphumile namhla ekuseni bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu, ngakho basithwale nge-contract bayasehlisela e-Table. Abanye bethu bayaphumela e-Harare njengoba lisazi ukuthi sasihanjisiwe e-Chikurubi, amadoda lawa ahanjisiwe khona ngale e-Harare, kodwa sese sibuye siphenduke sisodwa omama ababili sisiza emlondolozi.
Lapho nxa usithi abavumelanga ukuthi lithathwe izihlobo zenu, isizathu abasiphileyo yisiphi?
Bathe baba ngumsindo njalo babuya bebaningi.
Besitsho izihlobo kumbe amalunga ebandla lenu le-MRP?
Kusho ukuthi bebehlanganisa konke lamalunga e-MRP.
Kwakunjani khona ejele? Laliphethwe njani?
Lapho ngikutshela ukuthi thathani impahla zenu selisiya e-RR. Abanye nxa ngikhangela isikhathi sonke engihlalileyo bebelungiselelwa betshelwa abafuna ukuya endaweni ende ngobani kwamanye amajele. Kodwa thina indlela esahluthulwa ngayo akungani ngokokhozi sishiswa endaweni. Ngingazi ukuthi ulaka lwabo phezu kwemithwakazi nolwani, ngoba kukhanya balobuhlungu balolaka phezu kwethu. Bedinga ukwazi amalunga ekhathi lezikhundla zabo. Singasizange sibatele ukuthi lezi langamalunga ekhathi konke bekuyihlobo zethu.
Chikurubi lalisiyakwenzani?
Bathi kwangikhona bona siyavakatshelwa kakhulu izihlobo zethu ezemthwakazi, njalo nxa kungenziwa i-family week babe sisho ukuthi kwangikhona abantu abazangena abemthwakazi babe bebaningi kakhulu njengoba singumayini. Njalo abemthwakazi basithumezela ukudla kakhulu okokuthi sifena sesiyi-threat, akwazi ukuthi i-threat yani ngekhona. Kwakhanya ngani siyambuluza, kwasekuthiwa sikhanje sekhathana kati imthwakazi engasoze ifike khona. Okunye okulandelayo khona lokho kokuthi njengoba thina sithi siyimthwakazi kusho ukuthi thina silwa labolimi lesishona, so sokumeleke siye emashonaleni ukuze basikhawulise lapho kungela muntu okhuluma isiNdebele khona, okuyabe kukhulunywa isishona 24/7. Kwakuyindlela yokusizwisa ubuhlungu.
Sesikhuluma ngalo ibandla kodwa babebuya ukuzolibona belixhasa abanye benu.
Abazange basilashe ngisho lakancane.
Ukuthi kule ngxabano phakathi kwebandla lakuzwa yini lani lisejele kumbe lokho elibone ngani libandla linye?
Engikuzwile kodwa bengisamelele i-debrief singayahlangana kuhle sokulalaba ababile bevela e-Harare. Uyabukuzwa ngamafitshane-fitshane umuntu lelo phela lokuphuma kwabanye ahambe yedwa elezi zatho zakhe, kodwa okwakathe sayi bebesajabulele amalunga. Ngikhuluma nje mphakathi kwawo sebesisa ezindlini thina omama afumile bahlangabezile edorobheni sebesithwele basithengele ukudla basithatha kahle labo bayatsho bathi lizikhethele, kodwa okusalayo umzabalazo uyaphambili. Iningi vele kade ngisebenza la eyihle libuyileyo okokuthi ngidinganiswele kusho ukuthi bambala abaphume endleleni bayabalwa sibili, ngoba iningi bendlela endsebenzalayo yilo lesihlangabezileyo.